ye ayikoroko phela vele kuyendakala noma ungazi eSouth Africa amadola kawuba ungazisa kanjelula nxa kule local currency ukuthi sabe sesijayele phela ukuthi ama accounts ethu ngama US dollars nxa sifaka izimali ngama US dollars so sikhangelela ukuthi yena umnumzana Nyangudla nguye wayethe khona ama bonds engabuya kuzarelease amadola amaningi kwenzela ukuthi abala amadola bengahlupheki kodwa so khona vele umuntu wonke sezizwa wona ama bond note amadola sehlupha asaboni sokuhamba kanjani
kodwa khona kuyaba kuhamba njani ukuthi ungaphiwa enye ibe ngama bond notes enye ngamadola thina sisizwa ukubana isisindo se bond note singani siyehlile
into phela ukuthi i-monetary policy le umthetho wemali lo uvele uyenziwa ngabantu abalokugqili abantu abaningi sibe sithi khona uhulumende selungiselele ukuthi vele ahla akhiphe ama-accounts wonke angama-US dollar okwenzela ukuthi vele uhlube wazi ukuthi nxa usiye ebhenki siyathatha imali ngithatha ngama-bond note inkinga phela i-transaction kwelizwe
Lona udubo lokusilela kwemali nxa sesikhangela lawo ama bond notes kunjani emabhanga lezinso?
Yebo kule udubo lakho nawuvele lukhona ngoba abantu abasestrategy labana abakuma queue kabamelelanga ama US dollars bahlupheka nje ukuthi bazise ama bond notes. So ikho sithi asizisithi ukuthi nxa yena wayephe ama bond notes ayangena ukuze abantu kube lehlupho olukutshwane kanti yindaba ama bond notes akhona evele ehlupha yinkinga yakhona